kanti kwenzakalani uyilala kwenzakalani uyilala jealous and jealous kunala bachintsha basali kanti kwenzakalani uyilala kwenzakalani uyilala jealous and jealous kunala bachintsha basali.
Yes, sir.
Kanti kwenzakalani uyilala kwenzakalani uyilala jealous and down
jealous down
kunala bachintsha basali kanti kwenzakalani uyilala kwenzakalani uyilala jealous and down kunala bachintsha basali